Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 uMpandula 2019 ngoKeftube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leMTC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungisela ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations.
Bahlengisile ilizwe lonke sebona ukuthi khona hhayi into ezenzakala eZimbabwe into ebefuna ukuthi khona bavune ababutshelwayo iqiniso sebelayo sibili.
Lokhu kumangalisa abalandeli bebandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika sebetshengisela befuna ukuthi ngabe izinto ziyafawa, izinto zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu.
UDokotela Peter Magombeyi owakuthiwa uthunjwe ngamapholisa ensida lokhu sesibhedlela eHarare, kambe isidumbu sikamoya uRobert Gabriel Mugabe singenziwani engakangcwatshwa?
Esezilile uyabekwa yikho nqabe lokho bemgcinile uthoza mfakiswayome ngobunye lakho kusho ukuthi kungaba yisifiso sabo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Sizalathulela njalo ezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile eNew York kwele Melika lapho azakwethula khona umbiko wakhe ngolwesithathu emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa uhamba labakhokeli benhlangothi ezitsheneyo zikahulumende abagoqela umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe, usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe labanye. Ukhangelelwe ukuthi uzakwethula okuthiyeneyo emhlanganweni lo okunjengezidezizo zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Kulabantu abathengisele izolo emigoqweni bethothoza uhulumende kaMnangagwa ukuthi-ke abanye njalo abakunhlanganiso ye-December 12 Movement labo bathengisele besekela uhulumende weZimbabwe khonangale eNew York. Omunye walabo abathengisele eNew York izolo ngumnumzana Tamburai Mpariwa Kokwere okubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Sibathengisile ilizwe lonke sebona ukuthi khona hhayi into ezenzakala eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bazibone ababutshelwayo iqiniso sebelazi sibili, ngoba izolo kulabantu laba abathiwa i-December 12 Movement abathengwa ngumgabe sebethengwa ngumnangagwa manje babuyile izolo, thina besingelani labo sikhulumela sisodwa lapha beza sabatshela abazi lutho bakhuluma amanga abazi lutho ngeZimbabwe. Sibatshengisile-ke sebebona labo sebesazi, ngiyathemba sebesazi kade sukuthi khona kwenzakalani eZimbabwe. Into enkulu ebesifuna ukuthi siyenzele ngaleyo ukuthi ibonakale ilizwe lonke lazi ukuthi khona eZimbabwe kwenzakalani.
Okunye okulandelayo liyakwenza nini njalo ngapha?
UMnangagwa uyabe ekhuluma i-address i-UN ngolwesithathu, angazi ukuthi uyabe ekhulumani, angasukela khona ekhaya ukuthi azokhuluma lapha e-America, angakwenziyo ekhaya. Yikho-ke siyabe sikhona la sifuna ukuthi simtshele thina laye asiboni azwe ukuthi khona sithini, abantu bonke bazi ukuthi khona hayi lo muntu okhulumayo lo ukhuluma amanga iqiniso nanti la sikhona naphandle.
Siyabona ukuthi-ke ukhuluma kakhulu ngakhona izijeziso zenotho ama-sanctions lawa ungathini khona?
Hayi izijeziso zenotho lezi yinto abakade behamba ngayo laba abatshelwa na abantu be-December 12 Movement ukuthi khona ye kule zijeziso zenotho. Izijeziso zenotho kuthiwa ngesilungu ama-targeted sanctions, targeted abantu abaqondiweyo ukuthi wena ibo labo ke abantu abafanele sikhulume ngawo. Wonke umuntu ukuhlupheka kwethu eZimbabwe ukuba yithi-ke eZimbabwe into zingahambi kuhle azinani la ma-sanctions lawo, akasibambi sibulawa yi-corruption, sibulawa izinto eziningi ezingelani la ma-sanctions lawo.
Umnumzana Tamburai Mpariwa Kwekwere lilunga lebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Sixoxe laye eseNew York khonapha kwelamelika. Siphinde njalo sakuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba mpophoma edalini lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika. Ngiyakhumbula lala day bengikhuluma lomunye we-NDC uComrade Bondo, ufike ngapha ebuya khona ngapho uzotshengisela against upresident ubaba uMnangagwa lohulumende weZimbabwe leZANU-PF. Uthole sibili bekutshengisela befuna ukuthi ngabe izinto ziyafawa izinto zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu, zilimaza thina. Size sincede shuwa ngabantu abangasoba lapha, abantu abangazalwanga lapha kodwa abazwisisayo phela ukuthi isizwe esimnyama siphiduke kumele siyekelwe, sivunyelwe, siphiwe ama-enabling environment ukuthi bona sithuthuke. Beze besixhasa bekhona le i-December 12 movement, siyayazi i-movement yabantu abeneliga, abantu abamsundu mostly abahambisana nokuthi ama-government ethu awe-Africa kazimele kodwa singabha kufakele izithengiswe ezingathi zezisibede ngalodo kodwa sisibulala. Ngoba anti abona ama-sanctions kabulali khonoko abakusho ukuthi a-targeted ukuthi mna mhlawumbe ku-targete opresident kumbe nabanye abantu nje abaseduzane naye babantu. Ama-sanctions lawa avulala ubudlelwano bebhuzi babamabhuzinisi awalapha eZimbabwe laphandle. Kanti ethi ngikhuluma so ubufakazi bukhona ukuthi sinama-banks ethu uwe-fine ababhadalisa izimali ngenxa yokuthi bona bayenza ama-transactions awemali aguqela amakampani ethu lapha eZimbabwe namanye amakampani aphandle
kulemelika
namanye amazwe.
Ye kodwa Juma bakhuluma abanye njalo bathi khonoko okwenzakalayo kutshengisela ukuthi akuhambi kuhle kwele Zimbabwe, njalo abantu be-December 12 movement kuthiwa abakwazi ukuthi iZimbabwe ime njani xa bekhuluma abanye abantu.
Ye bakhona abanye abangakwaziyo for sure, but bakhona abanye abakwaziyo ngoba sihlala sisiba labo abanye every December kuma-conference bake bebuye sibili uzosethekela siwe lawo. So I see that so bonke abangakwaziyo, but into one abaconvicted ngayo yukuthi bona umuntu omnyama ngake ayekele azimele yedwa. Why ngifaka izithengiso ezifaka ezinquma ukuthi ona akwanise ukuba le ngqubela phambili ngenxa yokuthi lina lile le-defend attender naye umuntu omnyama lo. So laba abantu laba they don't need to be in Zimbabwe, they don't need to know Zimbabwe, they just need to know ukuthi hayi yekelani umuntu omnyama azimele yedwa nje kuphela.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye ekobulawayo.
Urhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Abantu abaningi abadinga uncedo ezibhedlela babiselwa emakhaya ngenxa yokuthi odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Odokotela bakhalala umsebenzi bathi bazabuyela nxa uhulumende kakhuphula iholo labo. Okwamanje umuntu munye ngamunye uhola $40 ngenyanga. Odokotela bakhulumele Studio 7 ababekhonona njalo ngokuthunjwa komkhokheli wabo uDokotela Peter Makombei osesibhedlela se-Avenues Clinic okwamanje bathi kuzisa usizi okwenzakala ezibhedlela zikahulumende. Kubikwa ukuthi uMakombei lokhu egula kulandela ukuvumbuluka kwakhe eNyabira duzane leHarare ngeviki ephelileyo. Uhulumende uthi kazilutho ngokuthunjwa kwakhe kodwa abanye odokotela bathi wahlatshwa amajekiseni aphazamisa imicabango yomuntu. Bathi kukhanya elamatshisela emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Odokotela abamhlolayo abakayethuleli umphakathi ngabakutholayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
Loku engakancwatshwa wayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe. Kulezinye izihlobo zakhe ezithi isidumbu sakhe singatshontshwa nxa singagcinwa endlini yamakhaza eHarare, ngakho-ke kumele umzimba wakhe womiswe engakabekwa eNational Heroes Acre. Kambe kwenziwa njani lokhu? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lenyanga elodumo uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya.
Izinto ezintsha phakathi kwesizwe, umuntu nxa esedlulile uyabekwa, yikho nxa lokhu bemgcinile ukuthi bazamfaka itswayi ome. Ngobunye lakho kusho ukuthi kungaba isifiso sabo, ngoba konke lokho okufunwa ngofileyo ukuthi afe abekwe. Nxa belokhu bemgcinile asazi lusuko lwabo, kodwa-ke ngapha esintwini sakithi kayikho into enjalo, umuntu uyabekwa.
Ye, masikhangele khonokho-ke ukuthi umuntu uyabekwa. Siyakwazi ukuthi kumbe nxa sesikhangela amakhosi sibili ayithathwa efakwa ebhalwini, khonapho umuntu wayefakwa enjani, egoqelwe kumbe omisiwe, kwakusenziwa njani?
Esintwini angithi umuntu uyahlaliswa, agoqwe kuhle, asale, abesehlala-ke phezu kwesitulo abamlungisele sona, besemgoqela-ke ngesikhumba senkomo, abesebekwa-ke engumuntu okhanya ngaluhlezi.
Singathi khonokho-ke kwakuvame kanganani vele?
Hhayi, into eyayisenziwa ebantwini abangamakhosi, umuntu nje engahlaliswa, kodwa-ke uyabe vele ezagqitshelwa kungazi kwakhanya ukuthi umuntu ulele. Lokho kokuhlaliswa lokufakwa itswayi ukuthi ome, izinto ezintsha, kwesinye isikhathi kugcine sokusupha ngaphandle kokuthi nxa yena watsho njalo ukuthi hhayi ngingafa, lingomise, limbeke ngomile. Yikho nxa bekwenza kuyukuthi bakwenza kulusiko lwabo, hhayi abalwenze, kodwa-ke izinto ezinjalo ngapha esintwini hhayi kayikho into enjalo.
Ye, siyabona abantu bebelokhu bekhuluma sibili abaningi lapha besithi vele abawazi ukuthi kwenziwa njani. Kulabanye besithi engxa uyaxatshwa njengomvundla, phela ukuthi umvundla ungawuxaba uyawoma kere sibili, bebekucabangela khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Bazakwenza, kodwa-ke angithembi ukuthi nxa kungasosiko lwabo uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Umuntu uyabekwa nje ngesikhathi someso abamlungisele lona ingcwaba, atsho ukuthi ahlale inyanga yonke lokhe engabekwanga, kumhlupha lokho, ngoba kusasa imimoya esevuka abantu bangaphambana baswele ukuthi kwezinjani, bengaloywanga, sebeloya lusiko, ngoba angazekize kuthiwa umuntu uyawoniswa ahlaliswe adonse insuku ezinde elokhu engabekwanga. Abantu belokhu bekhala besesililweni, ngoba ukubekwa masinyane kukhulula abantu nokuthi badele ukuthi hhayi ovele esehambile uyagcinwa
abekwe. UMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo, sixoxe laye ekoBulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba sizakuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane noBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni, sixoxe ngalolu daba.
Benana masiva
wenziwe manje
yena baba mkhulu babe lobola.
Nithola njani izindaba endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo? Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngomnumzana Mike Moyo uzokuthiwa nguye phela inkosi yabelozwi. Lapho-ke sikhuluma ngesizwe sikamambo. Kambe uMoyo wangena njani esikhundleni lesi, njalo bakhona yini abantu abamsekelayo? Sizwile-ke esithi kule phupho elehlela omunye wakibo elamtshela ukuthi yena nguye oyinkosi yabelozwi. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lo mnumzana Socha Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Siyakwamukela kuhlelo baba Moyo. Moyo, siyabona ukuthi kulo baba lapho uthi seyinkosi yabelozwi, so-ke akusitshele kambe kuvele kumenjani? Kumambo kwakulenkosi kwakumenjani?
Inkosi elathi sizwe ngayo, sizwe ngayo ukuthi kule nkosi esikhona, siyazi asikezi asikabilani lokuthi nje siyazi ukuthi inkosi eminjani, kodwa sizwile ngakho ngamafungafunga.
Singathi vele umambo wayenkosi kumbe umambo kwakuyumhlaba. Kwakuyini vele?
Umambo thina ngokwazi kwethu ukuthi kufana ukuthi singathi thina asiyo bizo elikonde umuntu othile. Umambo kufana ukuthi uthi inkosi ubani. Yikho ngaphona ukuthi umambo kuphela. Hayi thina sikuzisi ukuthi umambo ngayiphi indlela. Kwakulo mambo tibundule, mambo ibani bani, mambo chilisa mulu, kanjalo nje, kanjalo nje. Ya umambo ukuthi umuntu othi ezithi umambo sikuzisi ukuthi uwaba kule kuphathe ngayiphi indlela.
So ngokutsho kwakhe lapho uthi phela seyinkosi yabelozwi. Ngakho lina kuliphatha njani kodwa?
Athina njengabelozwi asikhange sizwe lutho ngakho, yikho into engakuphatha nzima kumbe njani ukuthi kube kukuthi basitelile. Manje thina akazeka sikwazi ukuthi kule nto enjalo nje sikhe kuzwa ngamakhwafuna ukuthi kuthiwa kule nkosi yethu thina amalozi but asiyazi thina. Inxebanza khona sizositela ukuthi ubukhosi bakhona bumi njani. Ukakathesa kule nto siyaziyo ngayo.
Ye, siyabona njalo kwakula bantu abavela eMashonaland abaningi kakhulu. Kambe ubudlelwano bangikhona bumi njani khona?
Ubudlelwano bungaba khona kithi ukuthi khona amalozi yafe ekugcwele iZimbabwe yonke le ngoba ilizwe leli vele ngenani thina bengaba khona kuZimbabwe yonke le siyafika khona kumaZambique laseBotswana asiyazi kodwa ukuthi inkosi ibe yinkosi yethu njengamalozi hayi asikakuzwisisi bona kuba kuthethe ngathi njalo bakuvuvulule ngayiphi indlela.
Kukhanya ungazani uthi waphupha kumbe waphutshiswa ngomunye umuntu kumbe kunjani njani kungani kunjalo?
Hayi isitori sakhona mina ngikasizwisisi kahle kahle sonke kodwa ke bephupha manje umuntu onke uyaphupha nje nami ngingavuka ngiphuphile hambe sengathi ngiphuphile kuve sezinkosi ngingazange ngihlebele labantu batshele ukuthi ye bathi sekule nto yenze esizivelele njengesizwe iyazisa isizwe ngoba kithi even ungazi yethu akithi khona komadlambuzi la kuzo zonke iy'ndawo zasikithi besikala ngemkithi esikwenzeki akula kunayo tenze ekuthuthi khona khona ngayo kube yazisileyo nje asiyazisala kuthi ekomunithi sekuvele inkosi.
Hayi abadala bathi ongaphileyo kuyahlola. Simalapha kuhlelo lethu lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lamhlanje lo mnumzana Socha Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woliva lisemoyeni ngenjabulo umthembu sithembayo uKips Dube lilani.
Siyawagcina amasiko
wawusenziwe
manyama
amasiko
bayawagcina amasiko
wawusenziwe
wawusenziwe manje
amasiko
wawusenziwe
wawusenziwe
kwa manje ke sike sizwe ezibhathelene labatsha silo Mike Hove.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Stevens Banda olwela ilungelo loluntu elizweni siphatha udaba mayelana ngesinqumo esithethwe ngabodokotela esingahambi emsebenzini betshengisela imali abayiholayo. Steven, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo bhuti unjani?
Ngiyabonga mina, cela bonani balaleli.
So Steven, bodokotela sebelesikhashana bengahambi emsebenzini ekuqaliseni babetshengisela besithi ngeke bahambe emsebenzini bengakazi ukuthi udokotela Peter Mgombeyi owanyamalala ngomhla ka 14 kaMpandula usaphila na. Njalo baba lesikhalazo sokuthi uhulumende kumele abahlawule imali yabo nge-rate e-interbank. Ngolwesine odlule udokotela Mgombeyi watholakala esaphila ngasenyabhira kodwa odokotela baqhubekela phambili betshengisela besithi yebo udokotela Peter watholakala kodwa abakatholi imali abayifunayo. Ngalesikhathi sinye lapho abodokotela betshengisela kulabantu abaningi ababhubhayo ngenxa yokuthi abatholi usizo olufunakalayo esibhedlela. Wena njengomunye olwela ilungelo loluntu elizweni, yini umbono wakho mayelana nalokho okwenzakalayo?
Iqiniso ngelo ukuthi uhulumende waseZimbabwe kumele aqala alungisise udubo olukhona. Udubo olukhona eZimbabwe nokusilakala kwemali, okwesibili ngokuthi imali abayiholayo kayeneli abafuna ukuthi bakusebenzise. Ngakhana okwamanje, i-1 year is equivalent to 20 bonds. And amadokotela nxa ehola 1,000 ukuthi bafala imali le-100 years. So nxa betshengisela babezama ukuthi ba-express umbono wabo kuhulumende waseZimbabwe. So odokotela bayatshengisela ukuthi ano thina kasithabi ngemali esiyiholayo. Ekuthineni bagcine bethumba engathi ngumongameli wabodokotela babesenza into enhle bona bayetshengise bona no qalani lisithendekisele umuntu umongameli wethu umkhokheli wethu ukubana sikhulume iy'khalazo zethu uhulumente wasezimbabwe kulusizi bana abantu bayabhubha ezibhedlela but aso ndaba aso problem nabadokotela iproblem kahulumente wasezimbabwe.
Steven, sikhangela umsebenzi wabodokotela bona bayathatha isinqumo sokusiza wonke umuntu nxa sixoxisana ngendaba ezempilakahle ngesingizi sithi an oath to save lives. Kulesikhathi lapho abodokotela betshengisela abantu bayabhubha
umsekela bonke izigulane labodokotela siyakhangela esikhathini odokotela balemuli zokulisa babagcine siyakhangela izigulane nelungelo lokuthi ziphile urhulumente kumele nguyole olesinqumo sokuthi abone ukuthi bonke abantu ababili bayaphila.
Isimo somnotho elizweni asimanga kuhle Steven, uhulumende yena uyakuvuma lokho uthi uyazama ngamandla akhe wonke ukulungisisa lokho. Ababalisi bayatshengisela ngendaba leyo emali efanayo, pho kumele kwenzweni ukuze udaba lolu lulungisiswe?
Uhulumende wethu waseZimbabwe esinayo kwamanje so far akekho into athe waseyilungisiswa. Ngingathalama ababalisi bayatshengisela, odokotela bayatshengisela, mhlawumbe kuma-civic groups bayatshengisela but uhulumende waseZimbabwe akekho into athe waseyilungisiswa kwamanje. Izinto ziyakhwela everyday, ama-president going high, ngakhala i-rate even yaqansa everyday. So ake sinto esiye uyayilungisisa
kubona ngani uhulumende ulakho ukulungisisa udaba lolo na?
Hhawu uhulumende esilaye ngalani lakusasa labantu ngala akulafuture ezimbabwe lapha andibana singathitha umgabe ngale esiyani isikhathi ngabe into lokhu ezilungile kwamanje.
Manje kumele siyenze njani ngoba yena ubaba umnankagwa uthi usakhona until 2023?
Yes, iqiniso yabe khona according to i-constitution esilaye kwamanje kumele abe khona until 2023. Kanti iqiniso on the ground into azimanga kuhle i-rate iqansa ngenye indlela ongayicabangelayo. Uma ungadenisa 1 year sinikwe 20 bondi ekogesha so siyabe sithiya ngapho akulapho esiya khona.
Hhayi siyakuzwa Steven, isikhathi esesidliwe ngumangoyi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga sapho leZimbabwe.
Isikhathi du mthwaka somuhle namhla kuhlelo besilomnumzana Steven Sibanda. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona kuTwitter, njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Sisakaza ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Kwanele kwalamhla olebalulisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hobe mthwaka zomuhle Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu silontungameli Khomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna ukubala kwabaseRoma ichapter ka-12 iverse ka-2. Uthi yena uPaul lapha ebhala, lingalingisi lumhlaba kodwa liphendulwe ngokwenziwa zibe zintsha ingqondo zenu ukuze libonisise okuyintando kaNkulunkulu lokulungileyo lokwamukelekayo lokupheleleyo. Ngifuna sinanzelele namhlanje ukuthi uPaul lapha ukhuluma iqiniso eliqakathekileyo ukuthi yena kumele kwehlukane indlela okucabanga ngayo umuntu okuKristu lendlela okucabanga ngayo umuntu ongekho kuKristu. Kuthi ukuthi nxa ngachasa lapha ngathi mina indlela ehlukanisa umuntu ongumKristu lo muntu ongasomKristu yindlela umuntu lo ocabanga ngayo, ingqondo olayo. Leo into eqhakathekileyo uPaul lapha sengisa yona. Uthi yena lingalingisi lumhlaba. Kuthi ukuthi lapha yikusikhuza njalo yikusiqondisa njalo yikusitshengisa. Siyananzelela lapho ukuthi unxa ebhala uSolomon kuzaka ichapter ka 23 verse 7 uthi yena vele indlela umuntu ocabanga ngayo yikho lokho yikho khona. Kuthi ukuthi wena singathi nxa sikufinqiza uyingqondo oyicabangayo. Yonke into oyiyo yona yileyo ephakathi kwengqondo zakho. Ibizwi likaNkulunkulu lithi lona nxa uKristu sephakathi kwakho kakuguquli inhliziyo yakho kuphela kodwa kuguqula lomqondo wakho lendlela ocabanga ngayo ngoba into esengqondweni yakho uba yikho khona kuwena. Baningi abantu esibezwa nxa bekhuluma uzumangala ukuthi kambe lumuntu ngumzalwane yini ngendlela akhuluma ngayo. Kutsho ukuthi izinto azikhulumayo zivele engqondweni zakhe. Uyezwa la ngendlela adlala ngayo nxa ehlekisa abanye ukuthi akunamehluko lo muntu ovele ngamazwi uNkulunkulu. Kambe wena kuyini okutshona kusengqondweni yakho? Into engakuyangisa kumbe into engadumise ngaletha uduma kuNkulunkulu? So ngibuza lowo mbuzo ngenzela ukuthi uzibuze ukuthi kambe vele wena ingqondo yakho seyaguquka na. Ingqondo yethu kanti iguqulwa njani? Ingqondo yethu iguqulwa ngento eyodwa, yikubala lokulalela ilizwi likaNkulunkulu. Nxa sibala silalela ilizwi likaNkulunkulu, siyathatha ingqondo kaNkulunkulu esembhalweni wakhe ibe yiyo engena phakathi kwethu, ibe yiyo esesiyicabanga. Yazi kuyamele ukuthi uthi nxa uthandaza ukuthi mina ngifisa ukucabanga imicabango kaJesu, mina ngifisa ukuthi ingqondo zami zibuswe imicabango kaJesu. Akumelanga ukuthi ingqondo zakho zibuswe imicabango yezinye izinto. Kanti uJesu yena wayecabanga njani? Asimkhangeleni nxa esahamba lapha emhlabeni ukuthi uJesu wayecabanga okokuqala ukwenza lokuthi aphutshise inhloso kaBaba wakhe. Into yayisemqoka emcabangweni wakhe. Wayesithi nxa ebuzwa ngabantu, ekhuliswa ngabantu, ethi hayi mina ngilapha ukuzoyenza umsebenzi kaBaba. Ingqondo yakho lawe mzalane wami ayigcwale ke ngentando, ayigcwale ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngithi umqondo kaNkulunkulu umqondo owawulesineke, umqondo owawulokuxolela phakathi. Ulesineke nxa ubona abanye abantu, unjalo uyaxolela yini labo abakoneleyo?
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama likaJesu size engqondweni zethu lapho esiphambuka khona. Abalaleli bethu abagulayo abangezwa kuhle emzimbeni baphilise egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Wezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1 kumdlalo weAfrica Nations Championships odlalwe namhla eNational Sports Stadium. Amaqembu la azadibana njalo kunsukwane ezilandelayo emdlalweni wokuphindisela ozadlalelwa kweLesotho. Singakehlukani wothi sifike sikhangele indaba ngamafutshane ebesikhokhela namhlanje. Abalandeli bebandla leMDC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungiselela ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. UDokotela Peter Makombeyi uwakuthiwa uthunjwe ngamapholisa eNcitha lokhu esesibhedlela eHarare. Kube sokusithi ke iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.